Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Abonga Tandonoka Wande, obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Elingalivuka njani izilukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 25 Ncwabakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udlakela lwezombusazwe lubikwa soluqhamuke endaweni ezithiyeneyo zelizwe osokubangele ukuthi ibandla le-CCC lilobele incwadi umanyano we-SADC likhalaza ngalolu hlupho.
Angazi nje wafuna ukuthi ilizwe leli silingatsha yikho sebezagijima la manzi abantu sebephelile nya. Ngezikhathi zegugurawundi bathula bathi zwi khathesi sebethule njalo.
UDokotela Phophi Ramaphula oyisiphathamandla sikahulumende wele South Africa usegcizelele amazwi akhe awokuthi izizalwane zeZimbabwe kufanele zingayi elizweni lakhe ukuya kwelatshwa.
Isisekelo mthetho sakwelapha eSouth Africa siyakhulisa siqakathekise kakhulu amalungelo abantu. Kulolungelo elokuhlonitshwa, ilungelo ukuthi ubuntu bomuntu bungeyiswa.
Abo hlangothi lukahulumende olubona ngezokulondolozwa kwezemvelo bakhathazekile ngokwanda kwengozi yomlilo oqhamuka ungalumathiswanga.
Yebo Zula, sinazelelini ukuthi lesi sikhathi silokhe sisibi kakhulu ngoba kuvungama umoya omkhulu phandle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udlakela lwezombusazwe lubikwa soluqhamuke endaweni ezithiyeneyo zelizwe osokudale umbuzo othi pho kusiyafika ukhetho lomnyaka ozayo kuza kuba sekunjani. Lokhu sokubangele ukuthi ibandla le-CCC lilobele umanyano we-SADC likhalaza ngalolu dubo. Izolo khona kube lezehlakalo ezimbalwa ezodlakela olubikwa lubangelwe ngabasekeli bebandla leZANU-PF. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa labalandeli bakhe babikwa behlaselwe e-Uzumba Marambafungwe lapho okuhlala kunqoba ibandla leZANU-PF kukhetho ngamanani awesabekayo. Asenelisanga ukuzwa ukuthi bakhona ababotshiweyo na lanxa konke lokhu kusenzakala kubikwa bekulamapholisa. Egogwe kabuyuni esigabeni seMidlands lapho okulokhetho lwe-by-election yokudinga ilunga ledale lephalamende ekuqaleni kwenyanga ezayo, umgcinisihlalo webandla le-CCC eMathebeleland North, umnumzana Prince Dube Nkosibanda obekhonale ubikwa ehlaselwe ngabasekeli bebandla leZANU-PF abatshaya imota yakhe ngamatshe. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Tholimpiwe mibi eyokuthi eZumba Marambafungwe ama members e-CCC ayachaywa, ayathuselwa, ayabhuqwa, echaywa amapolice ezimelele. Sithwele omunye umbiko sisombuko njalo ukuthi ngaphe wedza sebechise izimota bachaya abantu benza abakufunayo amalunga eZANU-PF bona abomthetho bazimele mpo. Ngalokho sibona ngani sesiza ku sokwenele abantu sebesithi kambe ungasokufa kuyini. I-constitution yeZimbabwe ikufaka mhlophe ukuthi abantu balamalungelo okukhankasa njalo okudibisa lapho abafuna khona. Siyamangala upresident uyaproclaima ama-election ibandla lakhe lidle ubhova sesisithi ezinye indawo azingenwa noge areas. Ngalokho sesibona ngani iZANU-PF izenzela amathanda sebethatha umthetho bawenze wabo bawufake esifameni sabo. Ngalokho asifuni kusasa ukuzwa sokuthiwa abantu beZimbabwe kakhulu i-CCC ilodlame. I-constitution iyasipha amandla okuzivikela. Akunamuntu ongaphongukutshaywa nje ethule esithi tshaya ingalo le, tshaya isiphaqa le, tshaya lapha. Sibona ngathi okwanele. Mahlabezulu kuhlala sikhuluma sithi siyatshaywa kwenza abanye abantu labo basubele Hayi singake sacho ukuthi yenzani lokhu kodwa sibona ngani sokwanele ukuthi libaningi endaweni zonke libaningi lingamajority ngijole wedza ngijole uzumba kodwa ke asithandi ukuthi sithi abantu bachayane amandebele athi zidle zithobelene sizamile ukuthobelana lalaba bantu ingafuni sigwaqa ngoba sibona ukuthi udlame luzala udlame izanu bayachochoze la ngoba bahamba labantu abasenza amapolice abagqoka uniform balembobho konke lokhu kuza kwenza ukuthi abantu bathathe umthetho bawenzo wabo kube le civic unrest kube lokulwa kwabantu lapha eZimbabwe esingakufuniyo yiko ke sithi izanu kayibamba izinja zayo thina senza izinto ezisemthethweni ngoba siyakhankasa senzela ukuthi lathi iminyaka ozayo sivote ngokukhululeka abantu bakhethe abantu ababafunayo asihozeni udlame singatshotshozela udlame alukhethi mhlobo alukhethi party
manje njengebandla lina lithini
thina sesibhalele iSADC le African Union sibazisa ngodlame olenziwa izanu kuthina kodwa la iSADC le African Union isithulele zwi angazi bebafuna ukuthi ilizwe leli silingatsha yikho sebezagijima lamanzi abantu sebephelile nya ngezikhathi zegugurawundi bathule abathi zwi khathesi sebethule njalo yikho ke asithandi ukutshotshezela abantu ukuthi babulalane thina sifuna ukubusa abantu hhayi amangcwaba
Alo-ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Udokotela Phophi Ramaphula oyisiphathamandla sogatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle eLimpopo eSouth Africa usegcizelele amazwi akhe awokuthi izizalwane zeZimbabwe kufanele zingayi elizweni lakhe ukuya kwelatshwa ngoba ziqeda impahla zezibhedlela okufanele zisetshenziswe ngabantu abasesigabeni asikhokhelayo. Udokotela Ramaphula ugcizelele amazwi la kungxoxo lentathelo zindaba ezigoqela ezomsakazo we-SABC izolo lapho athe kufanele abeZimbabwe balungise inkinga eziselizweni labo ukwenzela ukuthi belatshwe khona njalo bengaqedi impahla zokwelapha abantu abasesigabeni sakhe. Ukuze sihlaziye ukuthi udokotela Ramaphula engabe ephule umthetho na kumbe hatshi usithandekile mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Vusi Muzi Sibanda ingcwethi ecubungula ezemthetho
lo ongu MEC owaseLimpopo into ayikhulumayo akulona iqiniso ngesakithi impela kulapha singambiza khona ngomuntu ofekethayo ngoba le ndaba ayikhulumayo ayinasiqiniso isisekela umthetho sakwelapha eSouth Africa siyakhulisa siqakathekise kakhulu amalungelo abantu kulolungelo elokuhlonitshwa ilungelo lokuthi ubuntu bomuntu bungeyiswa lelungelo lokuphathwa ngendlela elingene nabanye abantu kanti kunelungelo elezigulane elozokuthi ukuba isigulane kwakhe lowo muntu kuphathwe ngemfihlo indaba zakhe zingaziswa abanye abantu ngokunjalo lokho esikubona kusenzakala kukhulunywa ngumama lapha siyabona impela ukuthi akulaqiniso lokho akuwona umthetho lo umsebenzi wakhe siyazi ukuthi njalo ungudokotela oqeqeshiwe owasayinda isivumelwano esokuthi kumele ukuthi asindise impilo zabantu hayi ukuthi abahlaze ngalendlela ahlaze ngayo lo mama kungakho sithi cha inkulumo yakhe ayinaqiniso nakancane
ngongaqhutshekelwa beli njani ngalolu daba luyaphelela emoyeni nje kumbe kumele ohulumende bobabili balucubungu
emazingeni ohulumende sibhekelele ukuthi lolu daba lolu ohulumende bakwazi ukukhulumisana ngendaba zokuthi kungenxa yani kunezizalwane eziningi ezaseZimbabwe lapha eSouth Africa ngoba okunye esikuzokukhulunywa ngumama lapha ikuthi izizalwane zeZimbabwe ziyabuya zihamba zizula ngamakliniki neibhedlele zithatha ama ARV bese zihamba ziyowadayisa nemithi yokukhwehlela nefamily planning esicabanga ukuthi izinto ezingenaqiniso lezo kodwa ngamagama nje abuhlungu aphatha izizalwane zeZimbabwe kamhlungu kodwa siyazi ukuthi ohulumeni bababili abanalo ikhono lokuthi balungise izinkinga zabo ngoba uhulumeni weSouth Africa kudala nje wanganaki uhulumeni weZimbabwe lapho ehlukumeza amalungelo abantu ngakho sithi uhulumeni kasibone ukuthi khona into etheni angayenza walapha eSouth Africa kumweZimbabwe kodwa lolu daba lolu sibona ngathi uma ungqongqoshe njengoba umama eqhubeka engaxolisi kulolu daba kungaba into efanelekile ukuthi athathwe asiwe enkantolo eyamalungelo oluntu ngoba inkulumo yakhe iyawahlukumeza amalungelo okalomama obengaphathekile emzimbeni
ubona kusenzakalani ngalolu daba njalo lezi ezinye inhlanganiso esezingeneleke
udaba lolu kasiboni ukuthi iANC yona ngokwazi kwayo njengoba siyazi ukuthi kukhona engakwenza nokuthi ngamxosha kodwa ukungenela kwezinye inhlanganiso eziningi siyabona ukuthi kungagcina kwenza lolu daba uma engaxolisanga agcine esezezinkantolo kanti futhi asikuboni kuyinto elula ukuthi axolise nomama ngoba ngemva kwalesenzakalo uye waba nokubuzwa imibuzo embalwa ngabentatheli zezindaba ezihlukeneyo kodwa uzwakala yela inkulumo yakhe kungakho sithi kasibona ukuthi angaxolisa kodwa lolu daba solungaphelele enkantolo.
Lo ke ngumnumzana Vusi Moses Manda ingcwethe ecubungula izomthetho obekhuluma icingweni losithandekile emhlanga we Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Abohlangothi lukahulumende olubona ngezokulondolozwa kwezemvelo phansi kwenhlanganiso e-Environmental Management Agency, i-EMA, bathi bakhathazekile ngokwanda kwengozi yokuqhamuka komlilo ongalumathiswanga odala umonakalo omkhulu emapulazini lasemadlelweni emaphandleni. Kunje lingozi isitshabalele yachabalalisa izilimo, amagusu, izinyamazana zendle kanye lokulahlekelwa kwempilo yomuntu wesilisa oyedwa esiqintini sakoZwimba. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lesi xwayiso sizwa ngesikhathi umphathintambo wokulondolozwa kwemvelo uguquka womkhathi lezokwethekelelwa kwelizwe esanda kwethula isaziso kugwalondaba lukahulumende olwe-Government Gazette sokulimukisa uzulu ngengozi zokuqhamuka kwale imililo evame okwenzakala ngalesi sikhathi abalimi sebelungiselela amasimu ngesikhathi sokulima salonyaka. Obona ngezokukhulumisana lozulu enhlanganisweni ye-EMA unkosikazi Amkela Sidange ulandisa kabanzi ngesimo ilizwe libhekane laso kwezodubo lwemililo lonyaka ethiwa yi-fire prediction.
Ilizwe lise esimeni esingaphakathi naphakathi mediums siyaphezudlwana kuhigh kuso kusiba nje lendawo ezinlutshwani ezikhanya zisebungozini kakhulu ikakhulu nxa sisikhangela ukuthi iziphi lezi ndawo ezingani zisebungozini bokuthi zihlaselwe imlilo yendle izindawo ezigoqela zonke izigaba zeMashonaland uzobamba iManicaland kanye leMathabeleland North indawo nyana nje ezisamathebelele North
ulandisa njalo ngezehlakalo la ngengozi yalomlilo oqhamuka ungalumathiswanga muntu elizweni kusukela lapho kwabekwa leso simemezelo nguhulumende sesikhathi somlilo kusukela mhla ka 31 Ntulikazi kusiyafika umhla ka 18 kuyona le inyanga kaNcwabakazi i-reporting period
kukhanya ilizwe selilahlekelwe ngamahekitha adlula i 191,355 hectares kuyikuthi imililo eyona bonakalayo ibe yi-747 kodwa nxa sesiqathanisa lesikhathi sinye ngomnyaka ophelileyo kungani kulobuneno ngoba buzakhanya kuyikuthi kube lokwehla nxa sesikhangela umhlaba otshiswe ngumlilo kwehla ngesibanga esi-66.5% kuzokuthi yona imlilo ebaliweyo iyehlile nje kambijana ngebanga eli-51.8%
lanxa esithi kutshengisa kunganeno lonyaka edabeni lwemililo elizweni ma uqathaniswa lesikhathi sinye nyakenye unkosikazi Dange uxwayisa uzulu kuba makangayekethisi kwezokulondoloza amagusu kulimililo.
Silahlekelwe ngubaba endaweni yeZwimba eMashonaland West kwathi ngamaviki njalo edluleko salahlekelwa izindawo zokwethekelela lezokuhlala eGweru kanye leplumtree. Yebo zula sinanzelelini ukuthi lesi sikhathi silokhe sisibi kakhulu ngoba kuvungama umoya omkhulu phandle.
Umnumzana Sigameko Mdlalose ngumlimi wembuzi lenkukhu osebenzela esesiqintini selupane esigabeni semathebeleleni North ulandisa ngohlupho abake bahlangane lalo njengabafuyi ngalesi sikhathi sokoma lapho imililo evame ukudala umonakalo.
Uyathi umuntu ehamba ngemota yakhe nje emgwaqweni omkhulu abe sebhema igwayi ajike ngewindi isitompi sakhe sogwayi sibe sesichisa iganga lonke okumele lube ngamadlelo ezifuyo. Abanye futhi abalimi balomkhubo wokuthi uma bevula insimu zabo ngalesi sikhathi sokuvula amasimu bayachisa amabibi. Umuntu mayesechisa amabibi awachise emini, kanti ke ngalesi sikhathi mayilanga selichisa ungachisa amabibi emini kuba nzima ukuthi umlilo lo ulawule.
Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis gama.
Siyabonga Mavis Gama. Kunjalo nje uhlangothi olubona ngezomlilo iFire Department kuCouncil yakoBulawayo luthi luhlezi lulungele ukuqhamuka komlilo okuvame ukwenzakala ngasonesi sikhathi somnyaka sokuphendulwa amasimu. Luthi lwenza konke kusemandleni alo ukuthi lufundise izakhamizi ngengozi zokuqalisa umlilo obuchapha. Njalo lolu hlangothi luyancedisa izakhamizi ezifisa ukuchiselwa utshani behlawuliswa imbadalo encane. Umqondisi wohlangothi lwe-Fire Department kukansilile umnumzana Jabulani Ndlovu uxoxe lo Gainer Gumede Saidi we-Studio 7 ngalolu daba.
Okwamanje silay enough manpower okungani kuyasilela zimota zethu, kungayisikho ukuthi asilazo imota. Silazo one yenza i-accident yaphuma emgwaqweni, enye ile problem ye-engine yikho kwenza nje i-station sasenkulumane sisivala.
Lingathi ngenani le mota zonezo eselilazo elisele lazo zingenelisa yini ukuthi zicitshe imililo nxa iqhamuka kuBulawayo?
Sile mota ezemelayo kubathatha sinqamlilo ongaqhamuka, kodwa imota zethu nxa zingaba khona ngale mlilweni sezile pumping capacity encane lesikhathi esincane sokumelana lokuthi zibe zipompa ngoba sezimota sezindala. Kodwa silisebenzisa kakhulu lokho okuthiwa ngama-beaters ukuthi sicithe umlilo, njalo silalokho okuthwala esikubhabhulayo esikubiza sithi ngama-knapsack tank okuyikho esikusebenzisa ukuthi sehlisa ilanga kulo mlilo base bebhula siwucitsha ngalezo ndlela. Hayi, uBulawayo ungathi ucovered.
Kulabanye abathakazelela ukuzitshisela indawo zabo kumbe befuna ukuthi babe lamadlelo angcono lokunye okunjalo bese kusenza ukuthi kube le mlilo exhwalayo, kulento elizenzayo yini ukuthi lincedise bona ababafuna ukuzitshisela?
Okunye sikwenzayo yikuthi lama-teams ako-ground amelele esikuthi control depending where we advertise ukuthi abafisa ukuthi sibenzele i-control depending sireduce i-vegetation around their property okusafe. Siyakwenza lokho at a minimum cost, but kukhona njalo esikwenza ku-area ye-council singachaji muntu, senzela ukuvikela ama-properties.
Lenzani ukuthi litshela abantu ukuthi baqaphele ngengozi yokuqalisa imililo?
Siya advertise ukuba khona wethu ukuthi senza ama-control depending. Siyabhoda njalo emalokitshini kakhulu uwadi 4 ohlanganiselo Burnside, Machamhlophe, ama-area la akhangelene leganga. Siyabhoda ngemota zethu sisebenzisa i-hailer. Sibuthanisa abantu kumbe sidistributa ama-flyers sibatshela ukuthi benzeni ukuthi banqabele imililo. Kakhulu siyakhuthaza ama-fire guard, siyakhuthaza ukuthi bathenge ama-beater, siyakhuthaza ukuthi babe le-hose ebhotshabhotshaziweyo ukwenza uthole ibhoholo kumbe ola amanzi ele pampu somehow angaconnect i-hose leyana ispraye nje njengalokho elalikubona kusenziwa ema-ground nxa umlilo usiza kulakho ukuthi reduce intensity kumbe kulakho ukuthi uvikele i-property. Yikho esikwenzayo. Ngikhuluma nje nge-Saturday besibhoda, yinto esivele silayo kuplani yethu.
Alo-ke ngumnumzana Jabulani Ndlovu, umqondisi wohlangothi olubona ngezemlilo kukhansili yakoBulawayo, obexoxa ecingweni lo Gainer Gumede Saidi we-Studio 7. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo.
Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende usengezelele inhlelo zokulungisisa imigwaqo esigabeni seMathebeleland South phansi kohlelo oluthiwa Emergency Road Rehabilitation Program. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze amalunga enhlanganiso yamawo veterans ukuthi abanqotshwa kukhetho oluzenziwa ekuqaleni kwenyanga ezayo bemukele impumela njalo bengaphehli ukungezwani ebandleni. UMnangagwa ubekhuluma emhlanganweni wePolitburo, kutsho leli phephandaba. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanubonani, sanubonani kustudio 7, basakazi bethu nonke nabalaleli bestudio 7 ngobuningi babo. Asibonge ithuba leli esinikwa yistudio 7 lokuthi sikhulume ngesikubonayo kusenzakala ezweni kwakhiwa. Ya, okhulumayo ke lapho bakwethu ngumtali uKhumalo yilana eGoli bakwethu. Indaba engingayo lapha ngeyalo undoda okuthiwa uKambalani ofuna ukuthi abuyiselwe emsebenzini wakhe wobukhansila kwaBulawayo. Ngendlela embona ngakhona, indlela alwisana ngakhona nabantu azasebenzisana nabo kukhansila ngomoya wesonto, bembona ukuthi ngabe akasabuyeli emsebenzini ngoba uza kwenza ukuthi kungasebenzeki kukhansila ngoba abantu bonke labana azasebenzisana nabo ulwa nabo. Bekufunakala ukuthi ngabe kutholakala umuntu ozakhona ukuthi asebenzisane nabanye labo abathola besemsebenzini. Ukuba khona kwakhe uzabuyisela emuva konke obesokuzanyiwe kukhansila yakoBulawayo. Siyabona uyagqobhoza impela, uyagqobhoza, uyalwa ufuna ukuthi abuyiselwe emsebenzini. Angazi ukuthi le nto ayenzayo ukuthi alwise ngenkani ukuthi lokhu ze angene kukhansila ngenkani kungasangene inkinga yakhe yini. Ngoba mangibuka mina kusho ukuthi kukhona abantu abathi kumele noma yikanjani kumele ukuthi abe khona kukhansila, and kusho ukuthi kuba khona kwakhe kukhansila sokungaba yingozi emphakathini wakoBulawayo ngoba sokungathi manje uyalwa. Akasazange ukuzosebenza, uzokulwa. Hayi, ngomoya wesonto sengathi angahlehla nje ayeke umsebenzi uqhubekele phambili. Ngiyabonga.
Sanibonani balaleli labasakazi bestudio 7, ngenxa ngisazi ukuthi eyami ngeke izifunde. Ngiphatheka kabi uma ngizokuthiwa uZiyambi Ziyambi uthi yena udaba lwekhukhurawundi akusela muntu ozobotshwa ngenxa yokuthi uMgabe waxolela labo ababedale lawo macala. Ababedale macala labo babengobani, bethinywa ngubani? Ngubani owayebathumile ukuthi kabayebulala abantu eMathebeleland okokuqala? Ngokwazi kwami ngibona ngani nguye uMgabe owayebathumile, okuthi ukuthi laye nguye ovele ele cala. Ukhona umuntu owakwazixolela? Ukhona umuntu owakwayenza le nto ukuthi uthi wena wenza icala, uthi wena sengizixolele ngoba sengikhulumile ngathi sengixolise, sengizixolele? Angizwakali kahle le nto yakhe ngoba angiboni mina ukuthi uzothi yena uxolela abantu. Obani abaxolelayo? Ngoba nguye owayesenza njalo. La yenalo Ziyambi Ziyambi yena lo uthi yena uMgabe wasixolela, la kuthi ukuthi ngomunye wakhona. Liyakela kubona khona ukuthi nalizathi lina liyazixolela lini elilecala? Ayisebenzi njalo ke lani ukudelela lina bantu. Abayeke ukudelela nje laba abantu, kufanele nje umthetho uthathe indima yabo. Laba abantu bajezwe ukujezela ukubulala omama, obaba ababengalacala, labantwana ababengazilutho, ababulawa ngesihluku bekulawa bengenzanga lutho. Lo mhlaba wathula kwangani kubulawa nje lenyoni. Ingani lazo inyoni mazibulawa kuya kufanele kube khona okhulumayo? Nalamhlanje lokhu bethula. Lindaba yazi ngathi sikhulunywa ngemva kokuthi sokuqala manje ukuthi sebethatha amasimu. Bona labo izigebe ngalezi zithatha amasimu, kukhona kuqala ukukhuluma umhlaba ukuthi hey nampa bayabulala. Kodwa babe babonile kudala bethula ngoba kwakusabulawa amaNdebele. Lani maNdebele lokhu lisathi hey kwacha kwacima kwathi MRP iphathi yabantu abale abalobandlululo. Lizavuka nini emaqandeni libone ukuthi alifuneki vela ngazi kube yipart of iZimbabwe? Angazi ukuthi lifuna ukuvuswa ngani? Utshani obulele bathi buvuswa ngomlilo. umlilo zozivuzwa ngomunye umlilo.
Linjani lonke ku Studio 7 linjani? Okhulumayo ngumankomo elufane somgoro. Ngiyathaba sibili ukuzwa izindaba ezimnandi kangaka esingazizwayo kulezi news zethu. Ye liqhubeke lisiyaphambili lisitshela okwenzakalayo kithi lapha ngoba thina ngapha kasikuzwa.
Wontunga linjani lonke bakithi? Siyaphila lathi siyalivingelela. Linelisinika lisinikeza indaba ezimqoka ezimnandi. Ya ngiyabongela mbongelo omunye ubaba othe yena wangena kusese lo mortgage sangirai namhla ukusisi ukuchamisa ngakaza jintje lami yambongela lubaba endukhuluma amazwi amahle ukuthi abantu bengathethisana abantu babambani umuntu abayathande yakhe iparty lalwana athande yakhe iparty njalo abantu eSouth Africa lapha sambeni siyevotele asambeni siyevotele iparty ezasisiza leBotswana lewuphi lakuphi abantu babuye bezovota sike sikhiphe inyakanyaka leshekhaya engafuna ukuphuma ilizwe lithunqa intuthu siyana lingalalupho ngamashona ngamandebele ngamandebele ngamanambiya ngamakhalanga ngamavenda asikhethi ukuthi umhlobani ngamaxhosa asambeni sonke sivotele i-triple C sonke mina yalinxusa sike simene abanye manini abanye liqale likhiphe izanu kuqala khiphani izanu kuqala abantu bezimbabwe vusani ingqondo asivuseni amakhanda sivuseni ingqondo badala lidla izinto ezisuka eGoli lidla izinto ezisuka e-America lidla izinto ezisuka kuphi lakuphi kuboBotswana siyabonga ngilawa amazwi amaningi siyabonga like asike sivuseni ingqondo sikhipheni izanu kuqala sizathi sesivotela amanye amaphathi singene ku-triple C asingeneni ku-triple C sibone ukuthi izasinikani nxa isehluleka iphume layo kungene omunye sibone ukuthi nxa isehluleka kungene ubani aphume hayi kwalela lokho okwe-40 something years singabantwana namhla sesize sibadala abantwana sebeze belotsholwe angazi ukuthi singakhuluma sithini ngendaba yezanu alike liyekele izanu bantu bezimbabwe mani phumani ezanwini bantu bezimbabwe mashona lamandebele alike liphume badala kakhulu inabadala angani angazi ukuthi ladlani ladla umgobho yini ukuzani elingafuni ukuthintana yele elingafuni ukuphuma hawo siyabona.
Lawo-ke bekungamazwi enulina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu zocingo +1 202 465 0318. Siyacela abalaleli lisithumeleke imilayezo emfitshane njalo lingathuki. Siyabonga.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Hayi, siyabonga isikhathi iso esingasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Sike sakhuluma ke ngodaba lweSouth Africa lapho umama udokotela othwalise nzima esinye isigulane seZimbabwe esithi akumelanga selatshwe khona ngoba siqedela ke imithi yezigulane zakwele South Africa. Udlakela lwezombusazwe lubikwa soluqhamuke endaweni ezithiyeneyo zelizwe osekubangele ukuthi ibandla le-CCC lilobele umanyano we-SADC. Incwadi likhalaza ngalolu hlupho. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ku www.voaindebele.com.